siyasibonisa ukuthi umbuso oyiwo ophethe izintambo kade sabayibo abantu abaphethe izintambo kade sizigebengu ilizwe elibuswa ngumthetho omuntu kathunjwa inkalakatha yendaba leyo enzima kuyabonisa ukuthi kulobu gebengu obenzakalayo njalo benziwa ngabantu abaphambili abaphezulu abaphethe umbuso ukwala kwayo le commission ukuthi lo obefihliwe afakaze kuyakutshengisa ukuthi yona i-commission imi kuphi njalo ingeyani ayisiyo yabantu ngeyalabo abayi-appointayo bayakha bayibumba ukuthi beyi-commission ngakho izizalwane zezimbabwe zingathembeli kakhulu ukuthi kuzophuma iqiniso eliningi kumbe kuzophuma imilayo eminingi kule commission ngoba izandla zayo zangcola kudala ekubunjweni kwayo lekwakhiweni kwayo
ibimele iluphathe njani udaba lwalumlisa obethunjiwe likomishini
njengekhomishini eqondane lokudinga ubufakazi leqiniso bekumele ukuthi lowo bethunjiwe bamuzwe bamlalele ukuthi uthini nxa bengamlalelanga njengokuba kunje kumele egwalweni labo abazalibhala bachasise ukuthi abanye abafakazi bantshontshwa bafihlwa kube ngobunye ubufakazi obuphakathi kweripoti ukuthi kulabanye abafihlwayo bangayenzi ubufakazi njalo izathembakala kanjani le ripoti ezavela kule khomishini okulabanye abantu ababethunjiwe bafihlwa abangasabuyanga ukuzofakazi
kuyini okumqoka obona iphuma lakho likomishini zicwayiso bani obona iphuma lazo
ngokubona kwami abakwenzayo ikhomishini le yakhelwa ukuprotekta kumbe ukuvikela iziphathamandla zaseZimbabwe kade sayakhelwanga ukudalula iqiniso ngakho izaphuma iripoti kodwa iyabe ikhuza abaphikisayo ikhuza ababusayo ingafaki izincumo zokuthi izoni nezigangi nezikliwi zigeziswe ikhomishini ye-public relations eyokubamba amehlo lendlebe zabantu akulanto enkulu okumele izizalwane zeZimbabwe ziyikhangelele la